lokho kutsho ukuthi kuzaba nzima kakhulu kazi ukuthi abantu abafuna ukungena kukhetho bengama candidate azimeleyo ama independent kumbe ama political parties wonke nje angayisiyo lawo athola uncedo oluthile oluvela kuwendaweni ezinye ezingakhanyiyo ukuthi enelise ukuthi ayithole i voters roll. Eza nanzelela ukuthi i-voters roll iyiyo enceda itshengisa abantu ukuthi ubuqili lobugwelegwele ekubhaliseleni ukuvota kungaphi. Abantu kumele benelise ukuthi bekhangele bebone ukuthi abantu bethu abangamalunga ebandla barejistiwe. Baza kwenza njani pho njengoba ukuthi kutholakala i-voters roll sokufuna i-America dollar esivele sisazi ukuthi eZimbabwe ayitholakali.
Manje pho njengebandla lina liza kwenzani?
Thina njengebandla into esilokho esibisana layo yikuthi utopayi wamtete avume ukuthi voters roll itholakale ngalokho okuthiwa yisoft copy. Isoft copy yangkhona eyabi kuprogram ekuthiwa yi-read only ukuthi kawenelisi ukuthi bengakukopela ku-CD uhambe uyoyitshintsha, wenelisa kuphela ukuthi uyifunde ubone ukhangele lokho ofuna ukukhangela. Lokho kuza kwenza kube lula ngoba yonke i-voters roll yenelisa ukuthi ifakwe ku-CD elilodwa. Leyo yinto engabi chiphe kakhulukazi.